Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesi-CCC umnomzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe.
Uthrethenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapha. Laba abacuse bathisela umama makhuphe endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018.
Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokho kade kukhangelelwe ngabe-CCC.
Why then lingafocusi on kulokho kufinal report yenu and then you just make it final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama-guidelines enu angazange alandele.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi oluzaphuma okwenze ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani silwisane lezanu PFC ikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna umsusela amanqe. UChabangu ubikwa ebike lolu daba emapholiseni izolo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kulabalandeli bebandla le-CCC abazondileyo ngemva kokuba uChabangu exotshise amalunga edale lephalamende ele-Senate kunye lamakhansila bonke abafika phose amachumi amathathu. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni laye othi usethwele nzima ngabantu abamethuselayo enkundleni zokuxhumana ebulenjini.
Angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu engazi ngimkhulumele eZimbabwe njengoba komthwakazi bona kwesi inkulumo yami yakuqala eParliament ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthakazi ngokuncitshwa amathuba abantu bemathebheleleni ngikhuluma ngiseParliament la ngendlela omama abatreatwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngiseParliament wangithethisa wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho kulomntwana owa kodwa iboyfriend lana nge-truck wambulala wamhamba kwathini kwachawa isitsotsi ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngispecial ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa uthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye mini public statement kubongameli uthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo. Namhlanje ubaba uChabanga mayese lenkinga njengoba ngikhuluma nawe njengoba uChabanga ukuhiding because uthrethenwe ngokubulawa yiba abalandeli lapha. Laba abacuse bathisela umama makhulu endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018 kuthe sokunjalo kwaseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama-threats okubulawa nanku i-security ithenga injani ngigime laphana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba sisenkantolo ngoba lokhu kuzosetshenziswa against yena. Manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume-ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye abantu kodwa mangabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu. Ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngudeputy mayor wakobulawayo lama residents association akobulawayo akuvumela khona okakujabulela wachiye kabakhuku trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu ukuthiwa basuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna ukuwa kuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akho umuntu elizomkhetha. Kwazothathwa lo osebiziwe osuka emwenezi emaswingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngudeputy mayor. Yiko lapha yonke le ndaba esuka khona. So bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo ama councillors wonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola. So hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphonguba ngothathekile eh ngihambiselana umlayezo ku Kalpani eh mina u Kalpani ngumntanami kwathini kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngilandaba abahambe bekufala nginandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi uNomzana Jabangu uthi yena amalunga edalela eParliament kumele bahambe bengayekela abazaxotshwa kuliqiniso indlo
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale parliament kukhangelele ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuwethi ayapupuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iya collapse elizweni akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke bayemsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki awuzukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo sivili eyiwe phambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa izidingo ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe okugcina ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokhu kade kukhangelelwe ngabe CCC. Linhlanganiso ithi lanxa kwakulengxaki lapha lalaphaya ukhetho lwaqutsha ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ngoba iSADC siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try ba protectana laba bantu akungimangalisi.
Sabona i-preliminary report yayingani ibukhali but i-final report isithundubele. Ungathini wena ngakhonoko?
Ngiyazi ukuthi ukhuluma nge-preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi bayamenshina ukuthi ama stakeholders akomplaina ngalokhu nalokhu nalokhu ya always izinto abazikhuluma kule report yokuqala eyenza abantu bacabanga ukuthi akusho ukuthi final report izobe strong ikhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election but mawungananzelela even isikhathi sika Mgabe iSADC always at the end of the day i-report yayo izophoma ukuthi ya wele kulento ezithize esibona ungathi zingafuna ukuthi zi-improve on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama-elections were peaceful ebe free but lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize. So lo kade ucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hayi kuzoba iSADC izorecommenda ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha, hhayi abakhohlwe ngakho lokho.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela iyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le?
Ye ma ukhangela principles and guidelines governing democratic elections awesadik kusobala and i-report yabo le iyakuveza lokho but ekugcineni ku-conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma-principles lama-guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenze wenziwe again. But ma ungakhangela ama guidelines akhona akhuluma ngendaba ze free and fair elections that are credible, that are peaceful, and the ma ususiya deep bakhuluma ngendaba ze diaspora vote esingazange siyithole okubeni ma iZimbabwe is a signatory to a SADC kuwo lama guidelines ukuthi bazolandela lawo ma guidelines kodwa uthola ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i-freedom of expression eyiyona ipart into eqhakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakampene babe free ukuthi bahlangane ukhangele izinto ezifana le media. For instance, ukuthi state-controlled media kufanele ukuthi ibe fair inikeze abantu bonke amaparty wonke same opportunities. Okay, lilama guidance, lilama principles zenu angazange alandelwe. Why then linga focus on kuloko kufinal report yenu, and then you just make a final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines enu angazange alandelwe.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Virginia khona pha kwele Melika. Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi kuwenziwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasotsha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhla lwebandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Ndlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
Umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelelo ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokho isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba iSADC ikhiphile iripoti yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka iZEC or ama-observers phambi kokuba seyokhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume thina even ama small parties siqalisele ukutshengisela igovernment ukuthi siyakhala. Hlobonengi bethu inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba. There's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokhelo waleli bandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Imele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi luthi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna lamuhla kusukela emini. Lolu gatsha luthi uZulu kumele abone ukuba uba endaweni ecatshileyo ngoba leli zulu lilomoya lombane. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa eHarare abophe uPersuad Kaseke obentshontsha ama-number plate emota zamahofisi kamongameli ewafaka emoteni ezintshontshwe phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu ngekumbono eliyithumele nge-WhatsApp.
Balibonani ku-Studio 7, linjani basakazi bonke baka-Studio 7, labalaleli bonke baka-Studio 7. Shuwa kathi usengezwe ngakuthi esizwa lapha khona uthini ngento yasenzeliwe wena ephathini. Yena ngakuthi ade angasafuni triple C fund ashede le move. And kakhanya ukuthi uthengiwe izana ngoba usengezwe ngethe elindebele sachaya umbhuqazwe ku-ground safa kangaka ngeku-ground kodwa yena isupport izana. Ngoba nxa ekhipha amalunga amangaka e-parliament ukuthi kusebenzeka iphathi izana ingabe labantu eba-challenge e-parliament kube izana ethe benzelayo kodwa kabe lenhloni into esindebeleni abe lenhloni lomntana nentombazana so isibonisa ukuthaba ngaso sakhe hambona isihluko esingakasenzileyo kanti uchamisa sezewa baboycott eParliament ukuthi izani zenzela umathanda yena kodwa ngendlela ade ngenza ngakhona akula ngendlela uchaba ngakazama ukuzicontrol into ayenzileyo imbi kakhulu. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7, njani kodwa hayi sisaphila kholeni la eSouth Africa ndihlala ethembisa. Hey hey, sayangeka sayangeka. Yazi kunomfowethu lo bathi uKhaliphali Phuke, hey ngimthembile noma ekhuluma nje ngizo sengathi indoda epolite ekhuluma iqiniso, but namhlanje ngimbonile ukuthi hayi Phuke naso umuntu oneqiniso. Kanti waye bengazama okwabo behlukane nento ezifana nalezo, waye wazi waziyangisa uPhuke, hayi uziyangisile straight. Yazi bengingacabangi mina ngisumlandeli wezepolitiki, kodwa ke iStudio 7 ngiyayilandela kakhulu, kodwa kayi uPhuke sonke isikhathi noma ekhuluma bengimlandela kakhulu, futhi into ikhuluma ngiyizwi iqiniso kimi, kodwa kwamanje hayi ungiprove wrong. Futhi le audio lena nifunde nifunde lapho, yazi ungiprove wrong uKhaliphali Phuke, wrong. Bengimthanda kakhulu ujaha lo, ngizitshela ukuthi ngelinye ilanga kuzabe khona ngoba mina bengimgcine yena ahamba nabomonzora, wahlukana nomonzora, wahamba nomamkhuphe, umamkhuphe washiya wathi uyasesiya ku-CCC. Ngemva kwalokho azange ngiphinde ngimuzwa khuluma ngokuthi kuliphi iqembu. Manje sevuka ngalokho, hayi uKhaliphali Phuke naye waziyangisa.
Studio 7, siyabonga indlela nisethulela zona izindaba. Ngizokhuluma ngendaba kaChabango. UChabango yindoda lesibindi, kambe phezu kokudubeka kwabantu beZimbabwe kangaka kunjena nje, abantu bagcwele umhlaba wonke bezama indlela zokuziphilisa, baphuma abantu bazama indlela zokuthi mhlawumbe bangaphila ngcono. AbaseZimbabwe lapha babamba nzima kangaka, sithole uChamisa ukuthi azame ukusikhulula kuleso simo sokunzima. UChabango uyasibisela edakeni, uChabango ulwisana lama-citizens, ulwa lamaZimbabwe wonke ejikelele, wonke ongaphandle kwelizwe. UChabango njengokuthi uyamzonda ulwa laye kusemobi ngendlela edlulezana. Awulesibindi lo mdala lo, ulesibindi uChabango. Angazi ukuthi uphiwe malini le yemphambanisa ikhanda ngale ndlela. Ngiyamesaba, kodwa okusalayo akukho kungapheliyo, akukho kungapheliyo langathize nje lizomtshonela ngoba kunoma kuyingabe kuyiyona imali leyo kodwa ukuthi uzihlukumeza imphefumu lemnengangara ngenxa yemali layelo mdenda angama namukele nje ukuthi ngoba ubani uthe sokuyikhona ukuvele kungumthetho wangabona lo umthetho wezimbabwe upholile kodwa okusalayo akukho kungapheliyo akukho kungadluliyo langathize sobesikhuluma nje sokuyistori
ngiyabongasitesisabingelela abalaleli labasakazi bethu sibonga umsebenzi omkhulu kangake nisethulela wona yazi indaba kalo ubaba okuthiwa nguthabango lovele ngumama ngazi ngoba kuyenza kwakho akutshengisa ukuthi ngomuntu eyindoda akutshengisa ukuthi ngomuntu ongumfazi hhayi kahlukumezi i-TPC uthabango uhlukumeza abantu abavotileyo ngoba i-TPC kuze kungene amakhansila khona ngale lama-MPs ade kuyukuthi kuvote abantu uthabango ngahlukumeza i-TPC uhlukumeza uzulu abantu bezimbabwe akakazama ukuzinuka amakhwapha njengomuntu omdala nxa kuyukuthi ade sebonele ukuthi ku-TPC kakhe akusahambi ngendlela yena afuna ngakhona kanti kabona lapha e-South Africa ukuthi abantu bayenzani i-South Africa nxa umuntu esebothi iphathi le ayisayenzi ngendlela afuna ngakhona iyafomu yakhe iphathi eceleni abamthandayo bemlandeli wehlulwe yini yena ukuthi avule yakhe iphathi bemlandeli abamthandayo eshiya abantu bezihlalele ku-TPC sesikhathele thina ngangothabango lo labo bona babanye abanye bakhe bona bokuthiwa ngophugeni sikhathele ngabo thina sisebenza nzima silela sigxuthi lapha njengabomvundla ngenxa yokuthi asikho elizweni lakithi sithi mhlawumbe kuzolunga ekhaya bona khona besenza kusiba waste bethatha izimali bezifake ezikhwameni zabo hhayi kuyayangisa lokho elikwenzayo manje kuyayangisa lihlukumeza uzulu wezimbabwe alihlukumeza i-TPC kuze beyazi ukuthi lihlukumeza uzulu alihlukumeza i-TPC ake lifunde manje ngale mali oyiphiwe yona le asoze ukulahla uze kufa iza kuphelela phakathi laphakathi kwesikhathi uyidla wedwa futhi abantu bakho uyabancitsha ayonto liyayiyangisa shem
sabona sabona Studio 7 sabona mbulise wonke abasakazi linjani basakazi abahle kanti kwenziwa yini ukuthi abantu basesintwini bahlale bengazi into abayidingayo empilweni ngoba uma sibona lowo baba lo obhidliza i-CCC angazi olowo baba ngabe le molo oyifamily yakhe angazi kodwa ke uma engubaba impilo le moli angazi ukuthi yona imoli yakhe ithini uma ele family abantwana ingane yini umfazi angazi ukuthi bona bathini ngalento eyenziwa ngulowo baba akalwi le-CCC kodwa ulwa lelizwe nje lonke ngoba le ligama elithi CCC li-representa abantu abaphikisana lentando yezaniphiwe so yena ngezinye indlela ophikisana lentando yabantu ayi abantu baxaka abantu bakithi baxaka kakhulu kakhulu baxaka kakhulu angazi ukuthi yini le nkulu ayitholayo lo baba nongokubhidliza i-TPC angazi ukuthi yini impela ayitholayo angazi ukuthi ufuna ukuprovani kahle kahle
salibonani 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 ku-Studio 7 labalaleli bonke lo okhulumayo ngudalubuhle Ndlovu cela zifunde phela nezethi incwadi namazwi ethu ezwakale ngoba into eyenzakala ekhaya mani ngizivungavungu mani umdenda uqhamukaphi wabona umdenda labochabango abantu bokuthengwa bonke laba abantu abathengweyo bonke laba ukuthi bezodisturb ama-opposition party ngoba balandela izanupief ukufuna kube yi-one state party ezimbabwe so cela ukuthi beyeke into le abayenzayo ngoba zwisa abantu bakithi ubuhlungu umthwakaza ngeke ukuthola ukukhululeka ngalaba abantu abadala igugura wundi bona lokho bebasapota besiya phambili besithi izimali zabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki baningi abantu abasibhalela incwadi besithumela ke lama audio lapha bengani bathethisa bayathuka hayi siyacela lingani liyabeka phansi lingathuki udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlaka 8 kumfumfu kuyona le inyanga iqembu leHamas lihlasele abahlali beIsrael ngazonke liseGaza Strip sokubhobhe abantu abedlula inkulungwane abagoqela izizalwane zeMelika ezilichumilane ilizwe leMelika liyakusola ukuhlaselwa kweIsrael liqembu lamalwecacha leHamas ukutsho umongameli Joe Biden ekhuluma kuhlelo oluthiwa Meet the Press kumabonakude weNBC Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe okwenziwe yiHamas yikuhlaselwa okukhulu okungakaze kubonakale elizweni leIsrael selokhe kwaba lempi yeYom Kippur ngomnyaka ka-1973 lanxa kulomahluko. UMnumzana Blinken uqhubeke wathi amalwe cacha la abeqophe abantu makhaza abeIsrael kudutshulwa abantu ezitaladini emadolobheni emizini yabo bedudulela abantwana abesifazana labesilisa emngceleni weGaza. Kuthunjwe owasinda ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seHolocaust osehamba ngoncedo lwesitulo sewheelchair abesifazana labantwana. Isiphathamandla sezomvikela eMelika sithe iHamas idale isihluku ebantwini beIsrael esifana laleso esenziwa yiISIS. Kutshiswe izindlu, abasakhulayo babulawa emcimbini womculo. Uthe ugatsha lwezomvikela lusebenza ngesiphangiphangi ukuthi luphathise ngokudingakalayo eIsrael. Umabhalane obona ngezomvikela, uMnumzana Lloyd Austin, uthe iqembu le-USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group lihamba ngomkhumbi lilubhekise e-Israel. Ekhuluma ngokuthi ele-Iran lingabe liphathekile yini ekuhlaselweni kwe-Israeli Hamas, uMnumzana Blinken uthe asinalutho olukhomba ukuthi i-Iran ibiyingxenye yalokhu, kodwa siza kuhlolisisa njalo sizahluza impumela yokudingisisa kwethu. Uqhubeke wathi, kodwa siyakwazi ukuthi i-Iran ilobudlelwano le-Hamas lokusekelana thile. Lokhu yikho okwabangela ukuthi sisebenze nzima ukwenqabela lelo lizwe ngenhlelo ezigoqela ukwethulela izijeziso abe-Iran abangama400 lamankampani edlula inani elifanayo ngenxa yezizathu ezifana lokuxhasa i-Hamas. Ilizwe leMelika lizimisele ukunikeza lonke uncedo kuhulumende labantu beIsrael, kutsho uMongameli Biden. Akula sizathu sokuvumela uchuku lwamalecacha. Ele-Israel lilelungelo lokuzivikela kunye labantu balo. EleMelika lixwayisa abalenzondo e-Israel abafuna ukungena ngenxeba kulolu daba ukuthi bengalokothi bekwenze lokhu. Usekelo lweMelika kwele Israel luqinisaka njengedwala njalo alunyikinyeki, kugqiba uMongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Come on, you better than one.
amakiti lenja sebexolelene kathi kungani singaxolelani kubuza umuyi uLucky Dube esigqubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umnumzana Singezo Chabangu ulandula ukuthi nguye use ngiyaphinda njalo umnumzana Singezo Chabangu usecajile ngoba esesabela impilo yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngilifisela impela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo half past 7 nsuku zonke.